ngiyazisisa abantu abalathembo endlaye uhulumende la imeli zisise lo nomungameli umlangako uhlale khuluma la ukuthi uyakwazi ukwenzakalayo ukuthi ulama mistakes awayenzakalayo under umgabe ngesikhathi kamgabe senzithwa iscotched at policy yakudala. So mina anginankinga nxa abantu besithi bale skepticism. In fact, kungcono abantu nxa bekhangela ipolitics bebe le skepticism. Khona bazabamba ama-politician ukuthi wasithembisa lokhu nalokhu and kumele udelive izinto wasithembisa zona. Kodwa thina ama-supporter siyakhangela i-manifesto, siyakhangela futhi lokuthi umongameli Mnangagwa umuntu omature. Sizakhangela ukuthi i-cabinet yakhe uzayikhetha kanjani. Sesikhulume kaningi njengama-analyst, njengama-support ukuthi nxa sebekhetha i-cabinet sifuna ukubona abantu abalolwazi. Asifuni ukubona abantu abanye ababizithwa i-deadwood. Hayi, asifuni lokhu. Sifuna abantu abalolwazi, abantu ama-technocrats, abantu abale-technical expertise. Bakhona abaningi amaZimbabweni. Abanye bakhona ku-parliament, abanye baphandle kwe-parliament. So siyafisela ukuthi Mnangagwa uzakhangela across the board edinge team ezwayo sibili. Akukho lula, akukho lula. Even ungakhangela ama-sector njenge-manufacturing. So kwatshintshe o-manufacturing not just kuZimbabwe, globally. Since i-rise yabo-China labo-Asia, i-manufacturing iyatshintsha. So even i-approach yethu kuphakamisela uBulawayo landi-landi, kumele sihlakaniphe sibili. So akusoze kube lula.
Ngamanye amazwi nxa usithi ubaba uMnangagwa nxa sekhetha i-cabinet yakhe kumele ekhangele nxa zonke. Ukhuthaza ukubana ethathe labantu abangekho kubandla lenu leZANU-PF.
Ithembo lethu thina nezama-supporter. Ngokubona kwami abantu bayathiyana kuZANU ukubona kwabo. Abanye bathi ayikhetha naphakathi kweZANU kuphela. Kodwa mina ngime labanye abathi hayi asikhangeleni broadly. As far as umthetho uyavuma ukuthi ukhetha abantu abangu-5. Abaphandle kwe-parliament nxa kuvuma sibili ekhangele especially ama-sector economy industry unalawo really afuna abantu asibabize ukuthi the best of the best kulezi zikhundla.
Lubana ungamxwayisa ubaba uMnangagwa ikakhulu kudaba lokuqeda ukusilela kwemali elizweni ungathi kumele ayiphathe njani kahle kahle lindaba?
Le ndaba le ngokubona kwami bengifuna sibili bengifisa ukuthi beforme i-working group or i-committee ezakhangela indaba leyi. Ngabona abanye so far sesibone ama-expert enika ama-suggestion atshiyeneyo. Bengifuna i-high level working group from private sector, academia, banking community, lehulumende behlale ku-working group leyi lamanye ama-expert bewabize abo-IMF lani beyikhangela ama-options ethu. Athi yena ama-options ethu mina ngikusayide ukuthi bekungcono sisebenzise i-rand kodwa abanye abafuni ukusebenzisa i-rand as i-currency ngoba ngiyabona nxa lokhu sisebenzisa i-dollar. I-dollar iyasihlupha nge-competitiveness ye-economy, iyasenza sibe very uncompetitive. Ama-option akhona atshiyeneyo but i-ultimate aim yethu imele ukuthi sikhangele ukuthi siza bale currency yethu after X amount of years. That should be aim yethu as a working group. Ukhangela ukuthi ama-steps izawathatha wona ukufika kule ndawo yiwaphi. Abanye bathi sisebenzise i-gold as i-anchor, igolide as i-anchor for leyo currency. So kulama-options but kumele siwadiscuse broadly multi-stakeholder engagement and khona kuzaphuma ama-solutions which are acceptable kubantu be-economy.